So we zika descend up a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo womhlaka 3 Nhlolanja 2020, nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yomele bese ngibona ukuthi into zenu zenziwa ngokulumeni ukulumeni uyazilandelela zenizo izinto zabumenazi ukumisa i-corruption lelizwe lakhulu silodubo nje olukhulu yoludubo silalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption.
Inkokeli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni lezanup f bathi omunye wabacebisi bakamongameli uMnumzana Kudakwashi Thakurei nguye ingqungquthela ekubhidlizeni umnotho welizwe ngemisebenzi yakhe yenkohlakalo.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus.
Inani labantu abahlolisiswa nguhulumende weZimbabwe ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane le-coronavirus seliqongele edlula kancane amakhulu amabili njalo sokuhlelwe indawo lapho abazabe behlolwa bekiyo. Kuthi ke ezemidlalo, umxaxashi weqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi iqembu lakhe lingenza izimanga nxa lingathola usekelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkokeli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni leZANU-PF uMnumzana Louis Mathuthu loMnumzana Godfrey Senengamu bathi omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwashi Thakurei nguye ingqungquthela ebhidliza umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Bathi njalo uhulumende lengatsha zakhe ezilondoloza umthetho kabenze okwaneleyo ekulwiseni inkohlakalo elizweni. USenengamu loMathuthu batshele intathelo zindaba lamhlanje ukuthi ngaphandle kukaThakurei kulezinye njalo izikhohlakalo ezimbili ezilobudlelwane leZANU-PF ezibalisa uMnumzana Tafatswa Msarara okhokhela inhlanganiso yeGrain Millers Association kanye loMnumzana Billy Rottenberg oyinkampani yeGreen Fuel. Bathi uhulumende kumele athathele abantu laba amanyathelo ngoba belimaza umnotho welizwe. Ngaphandle kokuba umcebisi kaMnangagwa, uThakurei ngusomabhizimusi okhokhela inkampani ethengisa amafutha ezimota eyeSakunda Holdings. KuSenengamu loMathuthu bathi uThakurei nguye okhokhela umsebenzi wokutshintshwa kwemali ezitaladleni ngokungekho emthethweni. UMnumzana Masarara yena bamethesa umlando wokuthengisa impopho yemkhambo wensitha kuthi uMnumzana Rottenberg laye bathi kunengi okungaqondanga akwenzayo kulungiseni amafutha ezimota. UNtongameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule yena ke othi ngempela uhulumende kumele engeze imizamo yakhe yokulwisana lenkohlakalo.
Udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu nguZulu weZimbabwe oluyidaba oluyilo oluhluphayo. Ngakho ke i-youth isithe yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kathi kuyini futhi lokuhluphayo kwethilekisa uhulumende kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wepati ukuthi ethi lona lalukhangela lubone ukuthi kulezinto ezimele zenziwe kodwa ke kulutshwano sokwenziwa. Mina ngivumelana labo kakhulu ntanga, ngivumelana nayo i-youth ukutheni yiyo indlela abamele babe yibo abafukayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo mele bekuthi bebone ukuthi into zenizo ziyenziwa ngurhulumende, uhulumende uyazilandelela zenizo zinto zavumelanayo ukumisa i-corruption lelizwe kakhulu. Silodubo nje olukhulu yoludubo silalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. Abanye phakathi kwethu bangcolile phakathi kwethu. kona apa pakati kuti kuzandipa labantu banyodile abanye bakhona kuyendili boyo zanupe kuma bandeni umuntu kwabantu banyodile okumele konke lokubulungiswa ukuthi kulwisa kakhulu icorruption pakati kwethu
ukuda kwaseta gwire ingumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga njengoba abasakhulayo bezanu PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezenkohlakalo lezi
mina kanthanda ukuthi ngivale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani mina ngithanda ukuthi ngidingamela sikhulumeni ngecorruption ontanga nxa sebebonile khonokho abakubonile kabayihambise kwizakhi izakhi igijime la ihlolisise kuhle ukuthi kumbe umngani kabani vele mnangu angubali vele lokuthi ubani ngumngani kabani ubani ngumngani icorruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumngani kabani akula muntu ongaphezu komthetho wonke umuntu ngesisekelo sombuso esikhonelizweni wonke umuntu ungaphansi umthetho wonke umuntu ungaphatha umthetho umthetho ngaphezulu kwa wonke umuntu so akula umuntu ongaphezulu ophezulu komthetho kwelizwele eZimbabwe yalo ukuba ngumngani kukabani kumbe ngaba ngumngani ka president kumbe ngaba ngumngani kabani akukuthi ukuthi noma ungadala amaqala kumbe uyenze okunye kuyakuthiya umsulu hhayi
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF Untungameli Nkomo uphinde waxoxa isikhulumeli somkhokheli weMDC uDr. Nkululeko Sibanda yena ke uthi akumangalisi ukuthi abantu abaqanjwa ngabasakhulayo bezanu PF ukuthi babaphatheke kunkohlakalo laba ngabalobudlelwano lebandla elibusayo.
Le nto yinto ebesala fitsha nsuku zonke siyazi ukuthi nje ihlangothi lezanu kathe sibakhuluma nje khonokho ukuthi kuthiwe bayenza bafuna ukuthi bake bakhohlise abantu kawuhluphi phela abantu laba ngabahambe ngoba nti umnankwabo wakho amapholisa ngawakhe namasosha kakhe yababotshwa abantu laba indawa lezi zilungise udube silazeko lokuthi umnumzana umnankaba labo-Rottenberg labotaguringa abangane ngakho ibe ngabangane uyabazi lapho abahlala khona kabalandwe nje lingatshonanga ilanga bayefela ejele lezimali zabo abaziguquluza elizweni zithathu
bathi njalo abafana bezanu PF laba bazabumba iqula benxuse uzulu weZimbabwe jikelele ukuthi abambane kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla singabona lani yini kuMDC libambana labo abezanu PF labo
sizayicela ivothiwe izalo kade sasukela layo kathani sezinto ezifana nazenezo kumele ukuthi siyicele ivuthiwe siyazi ukuthi kathi sibe senza le ebizwa ngokuthiwa yi-catch and release
ukhonoko ngokunye okusolwa ngabasakhulayo bezanu PF laba i-catch and release leyo njengoba sebekhulumile singabona kusiba lotshintsho yini
ya ngelukhangelelanga lolo tshintsho ngokwazi kwamizama ngibona ukuthi kukhona esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kubandla lezana
imisebenzi yenkohlakalo lingathe iphazamisa umnotho weZimbabwe lenhlala kahle kaZulu ngokunganani
iphazamisa iZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu ngoba izimali eziningi ezilizwe ziphelela ke lapho kunkohlakalo zithi ziphelela lapho kunkohlakalo zibuye kube lokuthi inkohlakalo iyasetshenziswa ukuthi kube kutshontshwe futhi ngakusasa ngakho akunabuvelo lapha okuqakathekileyo ukuthi kufanele kutshintshe uhulumende kufakwe uhulumende ozimiseleyo ukulwisana lokuntshontshwa kwezinto zikazulu
lilawo umhlahlandlela wokulwisana lenkohlakalo alubana lithe langena embusweni njenge-MDC
Yeah, uPresident Tamisa usetsho kanengane ngokuthi ule 5-point program yakhe etshengisa ukuthi yena uzazama ukuthi nxa kuyikuthi yena esengene kuhulumende kuzalungisiswa ama-chapter 56 institutions akhangela ngezinto zokuthi kathi inkohlakalo ingaqedwa njani elizweni ukuthi abaphiwa amandla babophe abantu kungela kwesaba kumbe ukwethuka
uDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Msarara kanye lomnumzana Tagwirei lomnumzana Rottenberg ngalolu daba Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo uthi uhulumende usehlele indawo eHarare lase Victoria Falls lapho kuzagcinelwa khona abantu abanakanelwa ukuthi bangaba belegciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu amathathu ikakhulu kwele China. Umoyo utshele umsakazi we-ZBC ukubana bathethe leli nyathelo ukuze benelise ukulwisana legciwane leli kalula alubana ithe wabakhona otholakale elalo. Ekhuluma le Studio 7 ngempela viki umoyo uveze ukubana inani labantu abahlolisiswa nguhulumende ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane leli bese liqongele edlula kancane amakhulu amabili 221. Abanye babantu laba bafikele eVictoria Falls. Ukuhlaziya lolu daba uNtungame Inkomo uxhume umeya waleli dolobho umnumzana Somvelo Dlamini yena othi uZulu weFolosi usehlalele evalweni.
Izakhamizi ze-Falls zi-concerned njengoba lisazi ukuthi i-Falls yindawo evakatshelwa ngabantu from all over the world. So labo bayethukile abakwazi ukuthi bethini ngomkhuhlane lo omutsha esiwuzwela khona le emazweni akhathanga. So wonke umuntu uhlalele evalweni.
Njengomasipala kuyini likwenzayo?
Njengomasipala i-department yethu ye-health yiyo ekhangelana ngezokulondolonza ukuhlanzeka kwendawo yethu. Njalo bayafundisa ngokuhlala sihlanzekile endaweni zonke nokuthi abantu bengabambi izinyamazana, bengadli ukudla okungekho okungahlolwanga. So kule mthetho ama-policies afakwayo ukuthi kulondoloze ukuhlanzeka nokuthi ukudla kuhlale kuhlanzekile, abantu bebamba ukudla okuhlanzekileyo. Njalo uma bezathi bengakazi kufuze begeze izandla ukwenzela ukuthi i-bacteria leyi kumbe i-virus leyi ingamemetheki. Sikhangelela ukuthi njenge-force umkhuhlane lo ungazifikeli njenge-town yethu leyo. Sonke we are concerned ngendlela okubikwa ngayo umkhuhlane lo emazweni la esazwayo anjengabo-China.
Uhulumende uthi sokulezindlu ezifakwe eceleni khona ngapho eFolosi laseHarare okuthiwa ngama quarantine centers lama isolation centers okuzahanjiswa khona abangaba benakanelwa ukuthi balawo lomkhuhlane. Njengosodolobho usuke wayafika yini kulezi ndawo?
Ngapha eFolosi angikezwa ngakho. But I will make all the efforts to go in and check Labe Housing and Health to see what other measures have they put in place to make sure our town is secured, to make sure ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki uzungene lapha eFolosi. Asikhengelelanga ukuthi sibe nawo lapha eFolosi. So sizalandela konke abe-Minister of Health labehulumende abasi-advisor khona ukuthi sibuye.
Egcekeni le ndizamtshina khona ngapho eFolosi njalo sike sabona abantu abafikayo bekhangelwa ngokuyimitshina ukuze babonakale ukuthi i-temperature imizimba yabo kayikhudumali kakhulu yini. Okungesinye sezibonelo zalumkhuhlane ungathi uyasuthiseka ngamanyathelo athathwa nguhulumende?
Ye, angisoli lutho ngalokhu uhulumende amanyathelo athetheyo. Okwami ebengikufisa ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi behlale nje be-vigilant, abe-healthy, be-make sure ukuthi yonke indawo lapho kufika khona abantu bemizimba kube khona okuhlolayo ukuthi umuntu kalawo lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungathelelwana labantu abavele behlala lapha ekhona.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho le-Victoria Falls. Ulimuze ixoka lapho ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona ngale e-Victoria Falls.
Direct from Washington, the voice of America.
amalunga edalele Senate lakwele Melika aqhubekela phambili lamhlanje ethonisisa icala eletheswa umongameli Donald Trump lokuthi wasebenzisa amandla eofisi yakhe ukuphambana lomthetho lapho amisa khona uncedo lwemali yokuthenga izikhali eyayimele iqondiswe kwele Ukraine esithi abalelo lizwe kumele baqale bahlolisise indodana kamnumzana Joe Biden. Lo akhangelele ukuncintisana laye ukhetho lokudinga umongameli olwenziwa lonyaka khona lapha eMelika. Kwetheswa njalo elinye icala lokuphazamisa ukucutshungulwa kwaleli cala ngokwala lobunye ubufakazi olwalumelele uphiwe yisigodlo sakhe eseWhite House. Lamhlanje kuzamele amalunga owesenethi avote ukuze kwazakale ukuba utholakale emsulwa na kumbe hatshi. Amagqwetha abebandla lama-Democrats bathi kumele atholakale elecala uTrump kodwa ke amalunga ama-Republicans lanxa engavumelani wonke ukuthi ulecala kuloba hatshi athi kasilocala elingamele ajeziswe ngokumsusa esihlalweni phansi kwe-impeachment. Lenga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 usiya ngo 9 ntambama kumagagasa we 909 AM la u shortwave 12080 la u 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwenkohlakalo abebandla lezantu PF sebeqambana ngamabizo ukuthi ngulo lalo abaphatheka kulumkhuba babotshwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingena lani uhlelo. Okwamanje ke lani sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane andubana singene kuhlandla lesibili lohlelo lwethu lwalamhlanje. Udubo lokudliwa kwezilimo zintethe kwele Kenya lubikwa solufike esibangeni esibi kakhulu embaleni yalelo lizwe. Lolu dubo lubikwa solusabalala lasemazweni angomakhelwane emhlobonweni wangempumalanga yezwekazi le-Afrika njalo esatshelwa ukubana kungahlasela amazwe angamashumi amathathu awe-Afrika kuphela lawezwekazi le-Asia nxa ungasathathelwanga amanyathelo ngokuphangisa. Kuthi ke umkhuhlane we-dengue fever kwele Bolivia obikwa usubangele ukulahlekelwa impilo kwabantu abalishumi phakathi kweviki eyodwa kulabanakanelwa ukuthi sebethelelwe umkhuhlane abazinkulungwane phose ezilishumi 10,000. Lo mkhuhlane obangelwa yikulunywa yimiyane uqhamuke ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2019. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO ithi wona eZimbabwe liyalandela konke okudingakalayo ukuthi likwenze ukuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus oqale ukuqhamuka kwele China wasabalala waya kwamanye amazwe omhlaba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli we-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Ntale Kasasira, uthi eZimbabwe liyalandela zonke iziqondiso zokuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus ngendlela abantu abahlolwa ngayo esilindweni sendizimachina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo utshele intathelizindaba ngeviki edluleyo ukuba njengoba eZimbabwe lilobudlelwano obukhulu lele-China, uhulumende ukubone ukuqakathekile ukuthi balungele ukuvimba ukuthi lomkhuhlane ungangeni elizweni. Kodwa ke umoyo uthi kuqakathekile ukuthi abantu bange bahambe ukwethekelela kwele China umumo uze ube ngcono kulelozwe.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus in Zimbabwe.
Umoyo uthi sebeqoqa inhlelo zokufundisa uZulu ngalomkhuhlane kodwa okuqakathekileyo yikuvimba ukuthi ungangeni ngoba ungavela ungene kuzabanzima ukuthi uphathwe njani njengoba lumumo okhona elizweni kwezonotho lakwezempilakahle ungeke wamelana lalesi sifo. Kodwa ke inhlolisiso enziwe yiStudio 7 esidaladeni lasemikambo ethengisela abanengi eHarare iveza ukuba iningi labantu ikakhulu abasakhulayo labesifazana abakazwisisi ngalesi sifo bethi asilani labo ngoba sikhatshana. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bakhathazekile kakhulu ngoba lesi sifo singangena kuleli dolobho silakho ukusabalala masinyane nje ngokwanda kwabantu asebegcwala ndawana yonke bezama ukuphila ngenxa yomumo yomnotho ongamanga kuhle.
Kulokuxhokoxhokozela kwabantu iziphithiphithi singakhakela emabhasini lasemakhombini kuyikuthi uyabuya mbona ngathi ungaphangisa usabalale abantu bayahlangana emabhasini lasemakhombini.
UDokotela Charlotte Mupamanga ofundisa odokotela eCollegeini leUniversity of Zimbabwe School of Medicine uthi inkinga yokuthi isifo sohlobo lwamavirus asilapheki sisabalala ngokwanda kwabantu.
Ungezwa ungezwa kuhle kumbe umzimba utshisa ukhwehlela, i-rest is very important. In fact, number one treatment ye viral infection yi-rest, then ubususiya emakliniki ukuthi bakuhlole.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngoba iningi lezisebenzi ezingamalunga zisebenza labadabuka eChina emigodini enjiwa amatshe aligugu kanye lamalahle. Umnumzana Sylvester Mshayikwe walinhlanganiso uthi ngokunjalo nxa lesi sifo singahlasela eZimbabwe ngesimo somnotho lezempilakahle ongamanga kuhle kungaba lo monakalo owesabekayo. Okubethusayo uMshayikwe yikuthi baningi abadabuka eChina abasebenzele eZimbabwe abangabe bethekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokuthakazelela umnyaka wabo omutsha weChinese New Year mhlaka 25 Zibandlela, okungenzeka ukuthi baqala ukuphenduka emsebenzini kuyena le viki bebuya lomkhuhlane.
Umuntu engakasuki e-airport uyahleka isifeyilo kuzeni i-check abone ukuthi ulayo yini i-virus kumbe kala. Nxa elayo i-virus abuyele eChina.
UDokotela Chipamanga uthi okuqakathekileyo yikuthi abantu bazivikele bengameleli ukuze behlaselwe andubana bathathe amanyathelo umkhuhlane ususabalala. Isifo se-coronavirus siqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele China ngenyanga edluleyo kampalakazi kugqitshwa umnyaka ka-2019. Sasabaliswa ngabantu sayafika la kwamanye amazwe omhlaba edlula alitshumi lanhlanu agoqela i-Japan, Korea, Thailand lamanye. Kunje inani lasebebulewe yilumkhuhlane selingamakhulu phose amane kwele China kuphela. Ele-Philippines yilizwe lakuqala eselilahlekelwe ngumuntu oyedwa ebulawa yilumkhuhlane. Asebefunyelwe belalumkhuhlane sebezili nkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,200. Abantu beZimbabwe labo sebevame ukuthekelela kwele China ngobunengi besiyadinga impahla elentengo ephansi, abanye besiyafunda khona le okwenza babe sengozini enkulu yokuthelelwa lumkhuhlane lokuwuthela ekhaya. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obhedaya Moyo uyavuma ukuthi kunje sebekhona eZimbabwe abangamakhulu edlula amabili abavele kwele China abasahlolisiswa ukuthi bangaba lo mkhuhlane we-coronavirus na. Lo nguMike Hobe weStudio 7, udaba lolu lulotshwa nguMark Peter Ntambe.
Abesifazane abakubhizimisi lemisebenzi yezandla bethengisa beselupane bakhala izimathunzi ngodubo lwendlala ebangele yokungananga kuhle kwezulu osokubadalela uhlupho lokujakwelala abalasebenzisayo. Wana sesiyandlovu usipha lolu daba.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuthengisela kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungani kuhle kwezulu sekubangele ukuba ukutsha kwelala kubadalele inhlupho kubhizimusi labo. Umqondisi weLupane Women's Center unkosikazi Hildegard Mufukare uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje ukuguquka komumo womkhathi okwenze isigaba sabo sangatholi izulu elihle sekuphazamisa isivuno sesilimo selala abalisebenzisayo emsebenzini wabo.
Sikhangela ukuthi nxa sikhangela development eyabiqhubekela phambili kuza sihlupha ikakhulu ekuthini kube lelala elincane elihlumayo ngoba ilala ukuthi lihlume kuyathatha isikhathi eside iminyaka sivele manje nxa lingasela manzi kutsho ukuthi kuzabe kule minye iminyaka lapho kweqa khona ilala lingamili.
Unkosikazi Tryphene Mlilo osuka ePhupu wathi uthi lelala elincane elikade selihlumile inkomo sezilidlile lelaphela.
Siyabona ukuthi sizathwala nzima ngendlela yokuthi lalila yasethile plus lenkomo ziyalidla lapho sezisila khona ngobutshani kabuko.
Unkosikazi Emeli Ncube osuka eDaluka ward kosivalo uthi abasakwazi ukuthi babambephi ngoba emasimini lezifuyo kunzima akukhulumeki.
Hayi izulu njengoba lingani vela sikwazi ukuthi silakwenze njani. Elaleni yikho lapha disiqine khona ukuthi yileli sisizayo. Besingakahlupho ukuthi singahlupheka ngoba kade sisebenzisa lona ilala.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi ukungani kwezulu lonyaka kuzabangela ukuba baphile nzima okwesikhatshana ngoba ilala abakade bephephela kulo alihlumanga ngendlela abakade beyikhanyelele. Abantu abaningi eZimbabwe abanamisebenzi ngakho-ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa iningi lale imisebenzi igxile kwezokulima langokuthi izulu liyabe linenjani lowo mnyaka ngoba lalapho okuqhutshwa imisebenzi yokulima ngokuthelezela umsebenzi kawuhambi kuhle ngoba amadamu okumele bawasebenzise lawo engelamanzi kumbe egcwele ithebe-thebe ngoba engalondolozwa kuhle. Uhulumende uhlala ekhala ngokuthi ubhekane lenhlupho zokuswela imali yokulondoloza amadamu kanye lenhlelo zokwenqabela inhlupho ezidalwa yikungani kuhle kwezulu ezokuguquka komkhathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshwa lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni wenguqu uRosemary Mgadza uthi iqembu lakhe lingafika katshana kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kuWorld Cup nxa lingalungiselela ngemfanelo. UJoseph Njanje usipha lolu daba.
Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu selidlulele kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kule Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli eliqeqetshwa nguRosemary Mgadza lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleMalawi nge-2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kweleMalawi uphele amaqembu lawo engujikilobhanqa 1-1 kwathi ngomgqibelo owedlileyo iqembu lezimbabwe linqobe nge-1 kanya loba linqobile. Iqembu leZimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokozisa abalandeli balo kodwa uMgadza utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho esokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneliwe sokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba sePreliminary sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Silethemba elokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxega khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-Ethiopia ngenyanga kambimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Botswana lele-South Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leMathebeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana lele-Rangers kwimidlalo yohlobo lwedlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni yeQueen's Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu leTuskers linqobele Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwedlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nzingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu leTuskers.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje isikhathi kasisavumi. Sibonge ke uNjanji ngokusinika lolo daba. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.